uDokotela Mthabisi Bhebhe oyisikhulumeli sabodokotela uthi odokotela baqale umsebenzi lamuhla. Abanye bazaqala kusasa ngoba lamuhla besaqedisa ukubhala amaphepha.
Odokotela baqalisile umsebenzi namuhla, but sikhangelela ukuthi kusasa i-situation ezibhedlela eyayisitshintshe kakhulu. Namhla abanye bethu basaqedisa i-paperwork ukuthi beqalise umsebenzi. I-government isipromisile through i-agreement okuthiwa i-collective bargaining agreement that izakwanisa ukuthenga amaphilisi lezinto zonke zokulapha ezibhedlela, njalo izakwenza lokhu ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa okusikhathazayo ukuthi i-government kayisatshintshanga isalary yama-doctors. Isalary yama-doctors kayisakwani ukuthi odokotela bekwanise ukuya emsebenzini nsuku zonke ngesikhathi esifaneleyo. So siyakhuleka ukuthi i-government izakhangela izinto zonelezi ngokuphangisa ukuthi odokotela beqhubeke besaya emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Masuku oyisakhamuzi seMpophoma uthi uyathaba ukuthi odokotela sebebuyele emsebenzini. Uthi nxa odokotela sebebuyele, selethemba ukuthi abagulayo sebezathola ukwelatshwa.
Hayi, siyathaba ukuthi amadokotela sebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana nami ogulayo owayenziwe operation, manje bekulama complications. So nxa sokulokudokotela siyathaba ukuthi at least seza athendwa, enelisa ukusila abuyele ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Ugogo uMancube uthi uyajabula kakhulu nxa odokotela bebuyela emsebenzini. Uthi abantu bagcwele kakhulu emawadini kungela sizo abalutholayo.
Mina ngiyajabulisa nxa amadokotela ebuyela emsebenzini ngoba abantu yazi bagcwele emawadini. Akulancedo bancedwa ngalo, bayahawula abantu. So nxa bebuyela kuyajabulisa kakhulu ngoba kuzaba lusizo okuthi abanye abantu basile bahambe.
Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthe odokotela sebeqalile umsebenzi, njalo uthi baningi kakhulu okokuthi akusoze kufunakale ukuthi baqhatshe abanye. Uthe uhulumende seze wenelisa ukukhulumisana labodokotela ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo lingakhuphukanga. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.